So we seek out this end of a VOA in the Bele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele amacele amabili awebandla lesi-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu.
Bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Owayengummeli weZengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamanje.
UJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICCC.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030.
Leyo indaba ye-2019 flata baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona indiza isivuthiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele amacele amabili awebandla le-CCC elikamnumzana Sengezo Chabangu lingelesithathu. Kulexuku elikhokhelwa ngababe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lo nkosazana Linet Karenyi Kore. Leli xuku lithi lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Kuthi elinye lilabo mnumzana Promise Mkhwananzi, umnumzana Jameson Timba labanye abakuxuku elithiwa ngama Citizens National Assembly kumbe CNA. Umnumzana Chabangu yena elokhe khokhela icele lakhe elithiwa yi-interim committee. KoBulawayo izolo bekulexuku labasekeli abasakhulayo besithi bona bafuna umnumzana Nelson Chamisa aphenduke azoba ngumkhokheli wabo. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirooza.
Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho yikuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othiwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo usenza into eziningi ezingekho emthethweni uhulumende evuma nje njalo, bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Chabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kuka Sengezo Chabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahhofisini eGertrude Mthombeni maduzane no-3rd Avenue lapha kuntuthu ziyathuna, ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa, njalo bathi kulezi nsuku kagqoki impahla eziyelo sokuyinjwayele ukuthi behlale bembone egqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena, njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Chabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engakutsho, yikho engufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizokuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Ukuhamba njani ngamahofisi la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola?
Hayi, thina ngingatsho ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane, kodwa esikwaziyo ukuthi abantu ade bebhadala iofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugetsi abantu abayaziwayo, njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane u-advocate Nelson Jamisa.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje sixoxe lo zithi ngumgcini ingcebo webandla lesisisi kuqhuku elisekela umnumzana Chabangu, umnumzana Mbuso Siso.
Leyo indaba ye-2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe, sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho. Thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho
manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo, umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi usetshiya ibandla. Kodwa-ke nxa esethile kabusenani, you cannot hold one at ransom ukuthi hayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma. Of course kuyakhulunyiswana, but lingabona sokwehlule kufanele kube lani, kube le-way forward. Njalo leyo interim committee ekade vele isaziwa la ukuyazitandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama-recalls, esuke ngesikhathi kusiba lama-double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzoganga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibumbile. Sa-appointa u-secretary general wethu uSengezo Thabangu njengoba umbonile beyiphethe kahle into le, yazi yakuba kubi. So kuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo ikomiti baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iparty engithi ngingaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government, ku-president of senate, e-parliament, lasezeki bayihambelani i-constitution leyo.
Ye manje umkhokheli lizakhetha nini?
Izahlala i-interim standing committee. Lesinqumo njengoba kuyiyo basi only authentic body ekhona kathesi, leyo eyabe promise mkhwananzi sebengama acting president asikwazi ukuthi uvelele ngaphi, ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Sabangu belong to. And leyo congress oyibezayo iza kuba khona singahlala phansi, ngiyambiza uBarisengezo Thabangu izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala kaye phansi ilungise lokhu ekade kugobile. Angisho nalapho akade phambanise khona mhlawumbe uyemwe ngabanye abantu akade esesebenza nabo, esethiya laba aqale nabo leyo steering standing committee. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi yebo ye i-congress izakuba nayo singahlala phansi. And njengoba sekulama-event nala sefikile ukuthi hayi president usenjani usethile, so kuzamele kuhlaleni phansi sidiscusse whether we are going to have an acting president or sizakuba yona le i-standing committee, i-interim standing committee izakhontinua i-working committee. Lokho kuzafuzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Siso ozithi ngumgcini ingcebo webandla lesi-CCC kugqugu elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. Ngummeli wezengeza West edalele eParliamente njalo elilunga lesi-CCC umnumzana Job Sikhala ulele endlini yakhe lemuli yakhe okwakuqala eminyakeni phose emibili izolo ngemva kokukhululwa ngumthethwandaba kamantshi. Umnumzana Sikhala ufunyanwe elecala lokutshotshozela udlakela lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole njalo betheswa isigwebo sokupika okweminyaka emibili. Kodwa umantshi usuke wabeka isigwebo lesi eceleni izolo esithi uSikhala usehlale kwesikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngakho kumele akhululwe ndawonye loSithole. Kodwa ubaqwayise ukuthi akumelanga badale icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. USikhala uphuma ejele ibandla lakhe likhanya selidabukene phakathi kulandela ukukhalala komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yena owazise ngeviki edlule ukuthi usephumile kubandla le-CCC. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Into esijabulisayo namhla ukuthi uJob Sikhala uphumile ejele for everybody, not just thina. Ngoba siyakwazi ukuthi ubelwela inkululeko lokuhlala kahle kwabantu bonke beZimbabwe, not just ICC or abantu abe-opposition bonke. Siyabonga lathi ukuthi uJudge Law ubone kumele ukuthi aphume ejele.
USikhala uphuma ngesikhathi ibandla leno, ibandla lakhe le-CCC selidabukene phakathi. Ubona ngani kuza mphatha njani lokho?
Ukuthi sokulamacele ama-CCC and whatever. Uyabona into eyenzakalayo even in human history, ikuthi ma lingakwanisi ukukhipha the party that is ruling, kuyaba lokubona oku-different from different angles. Thina okwakathesi we just wait and see, ngoba sihlale diaspora sibona ukuthi kuzaba le association enjani. Ngoba siyakwazi ukuthi last week uBaba Chamisa was the president of CCC. Last week laye waphuma wadayi usezamile ngoba into leyo ingathiwa isingenwe izano everywhere. And then kwaba lokuphikisana lokukhulumelana, and then abanye bathi bafuna ukwenza something different, abanye bafuna ukuya ngenye indlela. So hayi, it is political maturity yokuthi layo i-time iyatshintsha a lot of things. So after the dust settles, i-opposition siyabe silokhe sikhona ukuthi sikhiphe yona le izanu PF engathiwa ibambelela iZimbabwe yonke a free and a fair way of living. So hayi hayi, singazikhathazi okuningi, because siyakwazi ukuthi even in families kuyaba lama disagreements. Abanye babona ukuthi bahamba so, abanye bahamba so, but at the end of the day the one goal is to remove ZANU PF. Asikakukhohlwa lokho, but sizalungisana and then everything will be okay.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Ntungamile Inkomo Studio 7 eseOhio ngapha kwele Melika. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla njalo sebandla lezanu PF uthi uhlupho lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathepheleland Zambezi Water Project solusemaphethelweni. Ubekhuluma amazwi la kuthange embuthanweni wokukhankasela umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF oncintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Chabalala edalele eParliamente ngomgqibelo ozayo. kodwa umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu leinsiza njalo kulenkampani esivumile ukwenza lokhu oluzathatha umnyaka owodwa kuphela. Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi bazibonela ngawabo amehlo ukuthi uhlelo lweMathebelele Nzambezi Water Project aluphuthi lamuhla.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika eGwayisha ngani sabona, kodwa ke sithi thina ngedolobho lakobulawayo long term plan ya kuletha amanzi kobulawayo. So short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise 30%, bese kusenziwa ke ipipeline ezasuka ke Gwayisha ngani buye izofika kobulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low lying, okutho ukuthi indawo ephansi, ukuthi nxa manje sedonswa sebuya kobulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele, alisoze ke lisolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo. Yikho ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-gas block ensiza. Savumelana labo ukuthi hatshi njengedolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu. Sibona ingani lelo damu ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo, ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwenyanga ezingama-30 months. So mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele, kodwa ke hayi Gwayisha ngani siyayamukela, kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze thole lawo manzi.
Sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo, zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi? Ngoba sathi sixoxa nebandla lezana PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansili sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo.
Ye, uhulumende akumelanga sole ikhansili athi yehluleka ukunika izakhamizi zakobulawayo amanzi, ngoba ngumthetho wakhe uhulumende uthi inkampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi, ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu. Yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo, yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili uthi indaba izakhamizi zingela manzi, ngoba umthetho uthi zinwa yiyo okumele inike izakhamizi yamanzi. Ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina i-non-revenue water, asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhanseli. Yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube la ma-bowls amaningi edolobheni, sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini. Yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu, yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-gas block ukuthi kube la manzi amaningi kobulawayo. Amanzi ebholu ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esingeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani, singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani, kuhlanzekile na.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Manje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi sizwile laphana lisitshonge ukuthi Studio 7 inhlelo zakhe zekuseni zizavalwa. Ngokubona kwami ngibona kuqakathekile ukubana mazivalwa inhlelo zakhe zekuseni, even lanxa kungabe usenziwa okuyabe kusenziwa ntambama abantu abathola ithuba lokubana bakhulume imibono yabo. Khanya kuqakatheke kakhulu konke. Ngakade ngakubisela ukuthi abantu bakhulume imibono yabo, lokungani kuqakatheke kakhulu, kungaba into enhle kakhulu sibo.
Mr. Chris Gandhi, Studio 7, okhulumayo kundaba ezifanayo. Bengifuna ukukhuluma ngohlelo lolwana olulungu olumenyezelweyo olokuthi umnankagu ufuna ukukhulisana nezinduna. Angisatholanga isikhathi izolo, kodwa elami lithi izinduna zingakhohlwa ukuthi lazo zafelwa ngabantu ngesikhathi sebhukurawundi. Njalo induna akulanduna kungalamuntu, kumele babone ukuthi bona ayisibo bodwa abalobuchopho obungcono kulobabanye. Kufanele bananzele ukuthi abantu bayahlukunyezwa. Yenalo umuntu obabizayo ukuthi akhulumisane labo ngesikhathi sebhukurawundi kufanele lijele umnankagu. Anti umuntu obulalayo usejele, kanti yena waye bangamfaka ejele. Number 2, kumele izinduna zicabangele abantu bazo ukuthi usiko lwakithi lwesindebeleni luhamba njani olwesintwini, ngoba bangasebenzisa ukuthi bona bazinduna. Ngoba bazinduna sokumele bakhulume abakufunayo ebantwini, kumele bakhulume okufunwa ngabantu, ngoba abantu bezwa ubuhlungu ngesikhathi se-ground okulahlekelwa izihlobo labangani. So kunje so thina sizintanda njenganamhlanje, kasilamama silaba wasilaya ipani nxakamnankagwa. But umnankagwa wayeinduna zingamtsheli straight ukuthi no ndoda wena waphazamisa sona so, ngoba inkinga ekhona la izinduna azisasebenzisi usiko olwakithi, sezisebenzisa umthetho we-government kamnankagwa enguye futhi umbulali. Lake lambola ngapha umuntu obulala abantu ecede lapho ade hayi nelisele uzane ngapha sokhulumisana ukuthi abantu abambabulile njani ninikeza imali. Akuvumi khonokuyani, umbulali ngomthetho uvile uhanjiswe ejele ayojeziswa. Umnankagwa kahle kahle eqinisweni ngifuna ukukhulumela ukuthi lezi nduna ezimsupportayo ziyizonde namhlanje. Umnankagwa eqinisweni vele akufanelanga abe ngupresident. Lokhuyani ukuba ngupresident kwakhe ucathele amacala egugrawundi kuphela. That's why libona imithetho ayifaka yimithetho ehlukumeza abantu. Akayekele ukuhlukumeza abantu, avume ukuthi abantu bakhulumele ilungelo labo. Kodwa okusalayo ukuthi ungakhulumela ilungelo labantu, these days uyabotshwa ngoba ukhuluma iqiniso ilungelo labantu.
Siyabezwa, siyabezwa labo president bakuleli lizwe abazifaka kubu president, abazingenisa, abathatha amandla ngodlame, namhlanje bazibiza ngupresident. Mabethu bafuna ukuthula, ukuthula lokho thina bakufunayo asikuboni, ngoba kuyibona abantu abasihlukumezayo kakhulu, kodwa bajike bathi bafuna ukuthula ezweni. So thina sesithuliswa nje ngenye indlela esingayi-understandiyo. Ma sikhuluma amaqiniso or sikhuluma amalungelo ethu bathi sinodlame, asikuboni konke khona lokho thina okwenzakalayo. And ukuthula lokho akungekeze kuze kusebenze. Basezizilima kakhulu, basihlukumeze, baqede basithulise bathi hhayi sifuna ukuthula, thulani lingahlukumezani. Kanti bona kungani bona bangavele babona iplani ukuthi bona batshantsha isystem yonke yelizwe, ngoba vele singaphasi kwencindezelo yethu. Ma singathi sivusa amakhanda bathi asithuleni singabangudlami. So akusiyo into esiyikhangeleyo thina singabantu bendawo. Ukuthula lokho abakudingayo angeke kube khona, futhi akunadlami umuntu wezudlami njengabo. Yibo abadala udlame kuqala, base babona ngathi sesiphakamisa amakhanda siyabaphendula bathi thina sinodlame. Udlame alukho kuleli lizwe, udlame oludalwe yibo. Sesinyaka eminingi kangaka benza udlame, baqeda basithulise ngenkani. So akusona izilima, nathi ukuthula siyakudinga, kodwa sifuna amalungelo ethu, sifuna nozimele wethu kuleli lizwe.
Studio 7, Studio 7, hawu saze sajabula lathi singumthwakazi wathi sisazi ukuzwakala kwele Melika lathi sikhuluma. Okanje-ke kudala besingazwakali, bekuzwakala bona laba abavela khona ngale ndaweni liyana yodwa besaziwa ukuthi bakumele bakhulume bezwakala emaradiweni, nathi sikwazi ukuzwakala singumthwakazi. Heyi, sibonge kakhulu indaba zona esinikeza zona ezimnandi, noma nje kodwa zingamnandi zonke. Heyi, mnike nephezu kodawulo kwababa uSikhali. Hhayi, ubaba usijabula kwababa uSikhali lubuhlungu kakhulu. Yazi umnankagwa wayi gcina ubaba uSikhali ejele. So mina into engiyibona umbono wami, umnankagwa uyazi ukuthi ubaba uSikhali unempande zakhe azaziyo ezikamnankagwa ukuthi yiziphi ezimpande zakhe ezinkulu, ukuthi ma engamkhupha ejele uzoziquphuna impande zakhe umnankagwa lezo. 2, njalo umnankagwa naye uyamazi ubaba uSikhali ukuthi yena udangerous kanjani, udangerous kanjani, ngoba nje bebesebenza nje kwezombusazwe nje long back nje isondelelene khona ngale. Uzuthi uyazi kule information eningi umnankagwa ayaziyo ngoba uSikhali uthi how dangerous is he ma engamkhupha laphana ejele. Lijongo sikamakepe selilikhumbaga ngomdluli. Siyabonga,
sanibona sisi, sanibona. abasakazi bamabasi ithokazi omuhle nesitudio seven hawu sasenda amarekhodi nangavuli nje nawaziba ngoba sikhuluma ngezanopil izanopil sakhi lutho nje but ngamasimba nje kuphela bashaya abantu ba-abuse abantu yokho esinti yabo nje ngeganda sikuphila lokhu asikuphila especially mnakakho sinalabo lokhu ngalogawula bakhe isintsha zabantu lezi abafuna ukushiswa lezinza le abantu igazi labantu kulele liyavuka and basazonya bazoba sesihogweni
bingenesitudio seven bingene nabalaleli hhayi bakithi ngithanda nje ukuthi ngihlale edabeni ngibonge kakhulu ubaba washibhen ngibonge kakhulu ubaba utenda ebithi ngokungahlanganisi lemsila ngokungahlanganisi le doti labantu abayenza into abangayaziyo ukuthi benzani ostoksweet labo baba labo amakhanda amakhulu opitbull face ngincaphancwapho inyushunxusi ixhophoxhopho baba babenzayo ukuba lobuselesele abantu abacabangela bodwa ubuselfish thatha imali befaka esikhwameni zabo khotha ukuthi izimbabwe yafa ufuna ukusebenzisa thina amandebele ngobula babo siyabonga bakitsho ngokuthi liyale nabadalali babili ukuthi aligeni udoti lo nto zabantwana amadliwayo hhayi mhlawumbe yokuyibe khona inkokhelo esindebele mhlawumbe izobuya ku-emarapile njengoba silomphakazi thina ngoba vele thina silomphakazi wethu asinani nani ndinabo kodwa nje into esingayifuniyo ukuthi linoba upitbull lizenze ngathi hlaliphile upitbull utshabango salani-ke lephatheni sitsheleke likhumbuze nalaba abangani benu labo osiguqu ukuthi abake beyekele indaba yabo yokuba lokhu behluphana noshamisa bethu ushamisa kwamele aboshwe ngemali yase-amerika edlayo ini ini yeyi bona badle imali zasechina lezi elizidlayo shabango njengoba selanona selilezihlathi nemikhaba ngemali yelokhu lechina elidlayo litshontshisa amavoti likhetsha amakhothi lisenza zonke izinto elizenzayo shabango hhayi-ke leyo mali leyo iyafana naleli idlayo lina kukhona imali futhi ashiykhulunywa ngokufoma upresident mugabe ukuthi yadliwa ayikwazi ukuthi ayakuphi ayiqale kubuzwe yona andibana kuzobuzwa le kashamisa futhi ushamisa leyo right ayihle ngoba lina echina laphiwa ama-sanction nawaphiwa imali danko ehlali njalo
studio seven studio seven studio seven mbingelele ku-studio seven ya isinqumo esithethwe ngushamisa sihle kakhulu kuthi athiye into ezilombangazo phakathi ezilothabango uthabango lo udlale ezanu kahle kahle wathengwa uthabango wathenga uthabango ethengele ukuthi isizwe zezimbabwe sihlupheke njengamanje isizwe zezimbabwe egoli siyatshiswa imihla nemihla kungekho sizathu uthabango baze basihluphekisa ezimbabwe uthabango akodwa libambe lingathoni uthabango
salibonani basakazi be-studio seven yalibingelela labalalele hayi siyabezothabango uma bekhuluma labophugeni uyekela uwatchman ncibethi ngamandlwana into zabantwana uqinisile vele uma bekhuluma uyezwa la ukuthi badlala sibe benza ama-funis kuma nje babesithi benza ama-funis beyala le fesi kachamisa bakwazi ngoba babi uphugeni umlomo ibomvu uthabango vele uwonyeni ubani abangamfaka vele olayithayo so ifesi liyana nje besabe ukukhuluma iqiniso ukuthi hayi undoda muhle lo yikho simfuna la sebefuna ukwenza ama-funis bethi hey nganti ngupresident wephathi ekabantu khathesi kunje liyamlandelayo belisithi wabalekela iphathi wabalekela lathi i-mdc haf labuya lathi week selinika phela ukuthi ikhokhelaneni selisehlule ukuthi liqambe izikhundla futhi lokhu ukuthi lithe harare kulabantu abafuna lijoyina liqamba amanga abantu labana abathithi ngalithiye li-triple c kakubuyelwe ku-triple c abangeke bevume ukuthi uthaba ngathatha i-triple c bazivulela abathiwa ukuthi bajoyine uthaba lawo ke elwazileyo ngamanga liyathanda ukulalela i-propaganda liyisebenzise akulabantu beharare abalandela uthaba ngabantu beharare abahlanye phela lasho wabona even le mathapelele nto uthaba ngivele labantu alaba bagcwalisa amahawu lo muntu otshona elandela uthaba ngikhangelela ukuthi kule future kuthaba ngumuntu odlala ngesikhathi lo monzoro wenziwa la kanje kodwa kwaphelela emoyeni kade sebefuna imali ze-triple c ngoba bangabayanga alike lihlukane le mali ze-triple c that's why ubhudilwana wakhiphe i-3 million esithi ngebhulethi khaya kutshela ihlambe ezinzima wona chaba ngu-right ubhudilwana wakwendla kuba umama kho imali yemalayinini alike lifunde ukuzisebenzela alike likhuluma into ezilengqondo ku-studio seven lihlukane lo-chamisa uchamisa kalandaba lani uchamisa uthandwa yithi futhi alingeke lizekhiphe inhliziyo zethu ku-chamisa lingaze liye ekhothi lingawina ibizo but inhliziyo zethu likhohle akula bantu abalandela uchaba ngabantu balandela uchamisa and sithi phambili ngayo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318
ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa nhlaka 9 nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama. Ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Njengokutsho kwami isikhathi lokuthi siliphe ukuthi bekulani asisavumi silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuyabulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye.